uVOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 6 Mbibitho 2025 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Wena ungazibona ususenza into engaphandle kwakonoko esabe sikuvumeleni. Usho ukuthi vele kumele ube kwazi ukuthi kona usuvele usuzibizela isithenziso sona leso.
Ibandla leZANU PF licotha umnumzana Blessed Geza lisithi wephula imithetho yebandla leli ngokwethula imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni.
Yenze kahle izimpacts ukuthi layo ike ikhulume ivusa iphimbo layo ngokuphanjaniswa kwamapacts.
Izimpacts ikhuthaza uhulumende ukuthi engamukeli izinizamo yokuthi kube lenhlelo zokwemba ewange endaweni okulabo bhejane. Abalimi enkabazwe bakhala ngemikhuhlane yezifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU PF selicotshe umnumzana Blessed Geza lisithi wephula imithetho yebandla leli ngokwethula imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni. Umbiko lo wethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa ubona ngezemithetho kubandla leli. UChinamasa uthe uGeza kazange alandele isiqondiso zemithetho yebandla leZANU PF, ngakho ke idale lePolitbureau linqume ukuba axotshwe. UGeza owalwa impi yenkululeko njalo obekudale leZANU PF Central Committee watshela abezindaba abeNewsday ukuba uMnangagwa kumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe. Okwamanje udingwa ngamapholisa athi kumele etheswe icala lokweyisa ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGeza ngomunye wabaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe. Abanye abaxotshwe namhla kubandla leli loGeza ngumnumzana Benjamin Kanyiwa, lo mnumzana Godwin Gomwe kanye lo mnumzana Gideon Gomwe. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu kusigaba sezombusazwe. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwezendle oleZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority solukhuthaze uhulumende ukuthi engamukeli imizamo yokuthi kube lenhlelo zokwemba ewange endaweni lapho okulabo bhejani abamnyama okufuze bavikelwe esinamathela. Embikweni owethulwe lamhla, isikhulumeli seZimbabwe uMnumzana Dinashe Farayu uthi esinamathela kule ndawo lapho okuqhutshwa khona imicimbicimbi yesintu efana lokucela izulu ngabantu bakule ndawo amanambiya. Phezu kwalokho uthi kuzaphazamisa inhlelo zezethekeli lokulondoloza ezemvelo ngoba inhlelo zokwemba ziletha umsindo, zingcolisa umkhathi njalo zengezelela ukuselela kwamanzi. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohulumende kanye lenkampani ephatheke kulolu daba. Usithathekele mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights.
Siyenze kahle izimpacts ukuthi layo ike ikhulume ivusa iphimbo layo ngokuphanjaniswa kwamapacts awaseZimbabwe ngabantu ababuya bevela kwezinye izizwe, ikakhulu amaChina efuna ukuzokwamayina endaweni ezivikelekileyo. Kumele kube zindawo lapho esigcina khona ezendle, sigcina khona izinyamazana nezihlahla lamagusu azasinceda njengelizwe. Sengathi yena kule mali kwezembiwo ukudlula ezinyamazaneni, kodwa akusoqiniso lelo ngoba ukumayina kuyaguguda umhlabathi, kuyadiliza njalo futhi kuyabhidliza ezemvelo, kodwa kugcina inyamazana lokugcina izihlahla kugcina imvelo lomganga wethu umuhle. Njalo lokhu kuyasincedisa ikakhulu ngalokho esithi ngesikhiwa i-sustainable development, ukuthi sithuthuke ngendlela engadali ukubonakala komkhathi lokuthi kube khona kuwandise into ze-climate change. So kuyinto enhle imela ama-parks ayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho iphatha indaba ezifana lalolu, kwande ukuphumelela yini? Wande ukulalela uhulumende, njalo singabona kusenzakalani lapha.
Uhulumende kwezinye insuku uyalalela, kodwa esikunanzelelayo ukuthi uhulumende nxa sokusiya endabeni ze-mining uyasuka kwezinye insuku abe sengani uyaphulela izigodo endlebeni, abe sevala ngokuthi athi yena ukumayina kuqakathekile ukudlula yonke into. Okungamanga lawo nxa sikhangele i-trend esikhona umhlaba wonke, njalo sikhangele indaba ye-sustainable development, ngoba intuthuko iyabuya ngendlela ezonke, intuthuko njalo iyabuya ngendlela ezijiyeneyo. Akumelanga sibe ngabantu abagijimisa ezembiwo kuphela, ngoba lakho singagijimisa ukuziguguda zonke, kanti izizukulwane ezizayo zona zizatholani? Sizacina siba labazukulu abangakwaziyo lokuthi igolide into enjani, ngoba sesivumela ikakhulu abantu bezizwe babuya bafika babutha konke, kukanti bona emazweni abo bayakuhlonipha kule ndawo ezihlonitshwayo, kule ndawo ezivikelekileyo, abangenziyo khona imining yona leyo.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zeLower Gwelo Mission enkabazwe zikhala ngemikhuhlane yenkomo kanye namasela atshontsha izifuyo ngitsho lasemini libalele, kubika u-Oscar Nkala.
Abafuyi abakhulumele Studio 7 bathi kulo mkhuhlane abangawuqondi kuhle oqhamuke esabelweni lesinyakenye osuvukile njalo kulezi nsuku, wona othi ungahlasela inkomo ibonakale ngokugxoza indenda ngaphambi kokufa ingazange igule ngendlela esobala. Bathi ngaphandle kwendlala ka-2024 ebulele inkulungwane lenkulungwane zezifuyo, izibaya eziningi zivaliwe enkabazwe ngenxa yomkhuhlane lo, wona ongazange waziwe ukuthi ubangelwa yini kahle kahle kanye lokuthi welatshwa njani. Umnumzana Kleva Ncube ngomunye wezakhamizi zeLower Gwelo Mission.
Indawo ezinjengabogondonga kusiya le phezulu komakepesi kusiya langapha emambanjeni sibekhala ngomkhuhlane wonalwana okwaba khona kulowana umnyaka, but lapha emishini into engani sikhona kakhulu ngumkhono, yiwo ngani lokhu utshaye usuqala ukutshaya inkomo, ngoba ngikhuluma kunje somna lezi ngu-5 engizihlazile sesitshayile.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Mike Bebe uthi bakhathazeke kakhulu.
Umkhuhlane lo ukwaba khona umkhuhlane lo uthe ugcwele lapha inkomo zaphela, ukuthi manje ukuthi umuntu utholakala uzange utholakala mayela kathi isungathi futhi usuqalisile umkhuhlane wakho.
Ngaphandle komkhuhlane lo, izakhamizi zeLower Gwelo zithi zibhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo ngamasela ahlasela ngitsho lasemini ilanga libalele. Umnumzana Bahlangene Nyathi uthi ezinye zithathwa emadlelweni, kanti njalo amanye amasela angena ezibayeni abulale inkomo aqukule inyama yonke achiyele abanikazi umswane kuphela.
Ithi lapha ubusela benkomo bukhona kunengi, kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi singathi kwenziwe njani, ngoba ukuthi ngobani babonakala njani babanjwa njani, kodwa uzezwa kusasa inkomo ibanjwe ihlinziwe ngapi, kusasa inkomo ibanjwe ihlinziwe ngapi, asikaze sithole ukuthi mbani obanjiweyo, watholakala mathupha abantu babakwathi mbani.
Umnumzana Thabani Ncube ngomunye njalo owantshontshelwa inkomo nyakenye.
Inkomo zikhanya ngani ziyathathwa abantu abanye bayabazi kutsho ukuthi, ngoba abantu bakhona bayabuya fike bethathe kuhlalahlala ubone sokuthezwi, bengabuya bafika berobe. Mina nginjekanganjelwe inkomo ezingu-5. Ngalezo ndlayo incwadi engayithi kutholayo ukuthi ngihambe ndinga emaplotini emaplazini, wathi ndinga inkomo zami azibonakalanga, azange zitholakale.
umphathi intambo yezokulima umnumzana Anxious Masuka yena utshele iStudio 7 ukuthi lanxa engakalutholisisi kuhle udaba lomkhuhlane ohlaselelo wagwelo, abalimi kumele bahlabise njalo badibhise inkomo zabo sikhathi sonke ukuze zivikeleke emikhuhlaneni eminingi edalwa yimikhaza lezulu. Yimikhuhlane le igoqela owe-January disease, owe-red water, owe-hard water kanye lowe-anthrax. Amapholisa elowagwelo avumile ukuthi ngempela ukwebekwa kwenkomo kubhahile kulumango, kodwa athe angeke akhulume okuningi lalo msakazo engaphiwanga imvumo ngabaphezulu. Ngiyimele iStudio 7 elowagwelo enkabazwe, ngingu-Oscar Nkala.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Donald Trump uthi uza kuma kancane ukufakela eMexico imithelo yama-tariffs okumele iqale emadabukakusa izolo. Kakhulumanga ngemithelo efanayo okumele ifakelwe eCanada leChina. Ibutho kubikwa ukuba seligombolozele indlu yomsekeli kamongameli umnumzana Rick Macar kwele-South Sudan kulandela ukulwisana kwabamsekelayo lebutho lalelo lizwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Weziphathelane leMelika. Uqala nomhla umhlangano weziphathamandla zamazwe akuzwekazi leAfrika leMelika lapho kucutshungulwa khona inhlelo zokuthuthukisa amandla awegetsi owe-10th Powering Africa Summit eWashington DC. Abasemhlanganweni lo bakuqela abaphathintambo baborhulumente abakhokela amakampani aphehla umlilo kagetsi, osomabhizimusi lengcweti ezijiyeneyo. Umhlangano lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi The Future of US and Africa Energy Partnership. Kulezi phathamandla zikarhulumente weZimbabwe labanye abasemhlanganweni lo ozagqitshwa kusasa. Sixoxa ngodaba lolu lo Taboka Ncube weStudio 7 osemhlanganweni lo. Taboka, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo Dube, ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo.
Siyabonga kakhulu. Akusitshele kwenzakalani emhlanganweni lo?
Lapha kula iziphathamandla ezithiyeneyo ezibutheneyo. Okwakhathesi ekuseni kukhulumeke iziphathamandla zikarhulumente walapha eMelika ezivela kugatsha olubona lokungokusebenza lamanye amazwe kanye logatsha olwezamagetsi. Kwaba njalo labanye abasebenza bezimele abaphehla amandla kagetsi. Le-IMF layo ibikhona. Kukhulunywa-ke ngokuthi kungasetshenzelwa ndawoni njani phakathi kwele-Melika lamazwe e-Afrika ukuthi kuthuthukise-ke ukulungiswa kwamandla kagetsi.
Ye, sizakuthiwa-ke kulo mphathintambo obona ngezomlilo kagesi we-Melika ozabuya khonapho ezekhuluma ngakhonokhu-ke okukhulunywa ngakho. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sikhangelele ukuthi umphathintambo wele-Melika umnumzana Chris Reid onguye obona ngezokuphehlwa kwamagetsi uza kuba ekhuluma-ke kusasa. Enguye u-guest speaker, okutho ukuthi bonke bakhangelele ukuthi babe besizwa umbiko wakhe. Sikhangelele ukuthi sizwe ekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Kulomunye njalo osebenza kuhlangothi lwakhe u-Joshua Wolf okhulumileyo namuhla esithi ubakhangelele ukuthi umbiko wakhe uzakhangela udaba lokusebenzela ndawonye. Kukhangela ukuthi kusukwe esibangeni sokuthi abantu bayaphathiswa kuphela, kodwa kube sesibangeni sokuthi kuyasungula amabhizimusi, kube lokuthola inzuzo lokunye, hathi ukuthi kube yikufaka imali kuphela. Yiwo umbiko okhalelwe ukuthi aza kuzalaye, kanye lokuthi nxa kusenziwa konke lokho kubonakala ukuthi abayibo abaphathisekayo ngabantu, kwenzela ukuthi abantu uZulu athole-ke amandla kagesi.
Ye, sizokuthiwa njalo kulezi phathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezikhonapho njalo labanye abakhokele amakampani aphehla umlilo kagetsi labanye osomabhizimusi. Ye, usitshele ngalokho baba.
Abakhona lapha sibone umphathintambo obona ngezamagetsi amandla kagetsi umnumzana July Moyo. Sike sathi phasi saxoxa laye wathi hayi uza akhululeka ukuthi akhulume nathi. sakhulubona njalo umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye ekhona lapha kulo siphathamandla seZimbabwe Energy Regulatory Authority umnumzana Eddington Mazambani kanye lo siphathamandla seZambezi River Authority uMnyaradi Mloda Wafa laba ngabanye abethembisa ukuthi bazenelisa ukuthi sikhulume labo sixoxe sizwe ukuthi bona babona njani lo mhlangano sikhalele ukuthi ke singenelise ukuthi sixoxe labo abalalelisi zabazisa
singathi nxa bekhuluma abantu khonapho ohlangana labo abasemhlanganweni lo bathi kuzancedana ukuba lo mhlangano onje
umhlangano onje uqhakathekile kakhulu ekuthini kuthuthukiswe ke udaba lwamagetsi njengoba lapha kubuthene abantu abavela endaweni ezijiyeneyo kubuthene iziphathamandla zikahulumende kubuthene abasungula amabhizimusi kubuthene amankampani le nhlangothi eziphehla amandla kagetsi udaba olukhulu ngolokuthi babone ukuthi bengasebenza njani bendawonye omunye okwakhuluma laye evela kuhulumende walapha eMelika ukhulume esithi sekuyisikhathi sokuthi abantu bakhulumisane kulo mhlangano ibenelisa ukuthi nxa besuka lapha bebe nezivumelwano abazisayinayo ukuthi sebesiyasebenzela ndawonye ukuze bephehle amagetsi sokuthi ukuthi le yindawo yokuthi abantu bahlangane bakhulumisane babone ukuthi bengabambana njani ukuthi basebenze bekhangela lolu daba.
Yes, ngathi-ke kusasa kumi njani Taboka?
Kusasa yebo kuzakuba lokukhulumisana okushiyeneyo kusasa sikhalele ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebekhuluma ngemva kokuba umphathi ntambo wezamagetsi owezimbabwe umnumzana July Moyo ezakhuluma-ke namuhla emini kodwa umbiko omkhulu okhangeleleyo kusasa ngumbiko ozavela-ke kumphathi ntambo wezokuphihla kwamagetsi lapha emelika umnumzana Chris Wright onguye-ke oza kuba engumhlonitshwa kulomhlangano wamalanga amabili ngakho ukukhalela ukuthi kusasa ekuseni nguye ozaqala-ke ukukhuluma ngemva kokuba esekhulumile bese kusiba-ke le ngxoxo ezijiyeneyo zivela embikweni wakhe.
Siyabonga kakhulu Taboka ungadinwa kusasa.
Siyabonga kakhulu.
The Voice of America.
Njengoba ulithembisa kwethu esikwenze siqala uhlelo lolu namuhla kwezombusazwe sihlaziya udaba lokuxotshwa kwalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza labanye abakubandla leZANU-PF kuthiwa bephula imithetho yebandla leZANU-PF kulandela inkulumo kaGeza lephephandaba leNewsday lapho athi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba usehlulekile ukubusa eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Joseph Juma okuZANU-PF Central Committee lomnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele. UJuma usungula lingxoxo.
Akulanto ekubuza khonapho ngoba njengoba ngihlala ngisitsho sinasilibandla elihlelekileyo elilandela izinqumo ezabe zifakwe ngabantu njalo silandela i-constitution yethu. Ngakho-ke wena ungazibona ususenza into engaphandle kwakonokho esabe sikuvumeleni kutho ukuthi vele kumele ubekwazi ukuthi kona usuvele usuzibizela isijeziso sona leso ngoba akula indlela esiyenza ngayo ngaphandle kokuthi silandele umthetho silandele izinqumo zethu njalo silandele i-constitution yethu. So lokho okwenzakalayo asonto emangalisayo njalo futhi kuphinde kutshengisele ukuthi hhayi akula muntu omkhulu kakhulu uZANU-PF ukudlulela iZANU-PF ngokwayo. iZANU-PF isikhwama esikwana umuntu wonke ukuthi ungangena kodwa wena ungafuna ukuyithatha uyifake esikhwameni sakho hhayi iyakujisa.
Ye khonapho-ke Mlalazi uyamosi uthi ugoletha uthini ngena baba.
Okwenzakala kubandla leZANU-PF kakusikho nto emangalisayo sonke isikhathi uma kulama-issues e-succession kuyenzakala. Unfortunately labo abaphethe iZANU kathesi sasilethemba lokubana bazafunda ngenxa ye-experience ababalayo ngesikhathi sikaMgabe ukuthi uma babe sebehamba ngolunye uhlangothi olungahambelani lenye faction sokufanele umuntu achawe abulawe axotshwe ayangiswe siqala ukuzwa indaba zakhe zonke Unfortunately, into okuthiwa ngama democratic principles kuzanu PF kakukho. Awulayo ifreedom yokubana uyimember ukhulumani. Ngitsho la ku Congress sikhumbuleni ukuthi izanu iye yavela ku conference kungekudala. Ba raise indaba ka 2030 umnumzana uMnangagwa wayiyala i-announce ngumchina masa. Sesibona ke kathesi abenza izinto ezingekho kugwara lomsangano besi 2030 kathi bona wayi bengajeziswa ngenxa yokubana phela kakukho.
Yes.
Kodwa ukuthi kwageza siyabonga ngoba ugeza usukuma wakhuluma into ezikhulunywa ngabantu bonke eziliqiniso ugeza uxotshelwe iqiniso.
Baba uGolide uyezwa lapha uyakhuluma umlalazi. Uthi ugeza lokho okuxotshelweyo yikho okukhulunywa ngabantu njalo yikho okufunwa ngabantu khonokho ukuthi umnanga asuke embusweni.
Hayi, asingifakeni kuhle. Yikho okukhulunywa ngabanye, abanye belabo bekhuluma okunye. Yidemokrasi laleyo, akunanto embeni ugeza kaxotshelwanga idemokrasi. Ukomele ugeza liwo-veteran okuqala okwesibili ebelilunga le-central committee ukusho ukuthi na ebehlala ekudaleleni le-central committee lapho ukucubungula khona into eziningi and nxa ukwazi ngepharty yethu kuyashiwo ubana i-central committee is the highest decision making body outside Congress okutshengisela ukuthi ona yena ebelethuba elihle kakhulu ukuthi nxa ngabe belema-issues okuthi ona ufuna ukuwafaka ebemele wafake-ke enkundleni yona leyo thina sihlelekile asobantu bekhabangakhabanga kumbe khiyakhiya kumbe ama-special ambiguity ona lawa abuyayo so into zonke zihamba ngendlela eyiyo nxa yena ebelokubuntu yena kakukhwabithi khonoko uka-2030 ebelelungelo eligcweleyo ukuthi akwenze ngendlela epheleleyo hathi lokho ukade sukwenzakala njalo futhi ungasusuke usugijima sugcine sufuna ukuthi susithi susa umuntu ongeniswe esihlalweni ngumthetho la nge-constitution is an elected president wena ususithi hayi wena usufuna umsusa ngenkani somele sunika amalanga othi ngesikhathi esingaka kumele ubususukile khonapho aloni khonokwana akuseyikho ukuhambelana le mithetho yelizwe lomthetho futhi democracy Mthembu does not mean that then you must be a loose canon kumele sonke sihlale siloku siphakathi kwayo silandela
ye siyamuzwa uGolide kakhulu siya kumlalazi ye gqiba ngamaphitshane kolapho mlalazi
ngiyamuzwa izanu kanye lo chuma abakuchoyo ngokuthi le idemokhrasi kodwa-ke uhluphe ukuthi idemokhrasi yabo iselective ugeza kumbeni labo abaseleyo abangeke babe lelungelo lokubana ba-organize mbeni ngamarali kumbe yini eyenziwa ngabanye
udaba lokuxotshana lokutshayana layo yonke ingxabangxoza luvele luyi-culture ezanu PF akumangazi especially nxa sesifike esikhathini sokukhuluma ngokuthungameli sikhumbule iminyaka edlulileyo ukuthi umnumzana uMnangagwa ugcine sezibone sesemozambique ehamba ngeganga so I think ukuqala kwesiphetho njalo yokuqala kwedrama yonke sisabe sibukele esinga-encourage khona abantu bezanu PF abacabanga njengogeza yikuthi kabaze ebantwini yikho lapho esingabambana simobilize ukuze sinqobe nxa bengama-veterans eqiniso kabaphume egcekeni manje ugeza angahambi yedwa
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF Bekoqa le Studio 7.
Zimbabwe.
Izinduna zithi intathele izindaba soze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokuzama ukulungisisa udaba lwekukurawondi ezaqhutshwa izinduna lalabo abathinteka kubi kumbe ababulawelwa izihlobo labangani ngesikhathi salombuqazwe. Umkhokheli wezinduna uMtshane Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi intatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe kulimhlangano. Le into esolwa kakhulu zintatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Uyadanisa ngoba kuyabonisa ukuthi uphephephetha nguye osesesidrayiveni. Umbuzo wokuqala yikuthi kuyini okufihlwayo. Ngesikhathi segugurawundi kwaba le-blackmail abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo. kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma naloko kuzathiwa ngabantu bekusense kukhitshwe abantu bayaziswa lokho bona abakufunayo. Okudanisayo yikubana umtshana lazo izinduna ezivumelana nalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali. Yokufuza ukuthi bethi hayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu baseZimbabwe ngoba asisoze sadiktikthelwa ngu-Emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo kuyini okufuze kungathiwo ngoba u-Emerson izandla zakhe zigcwele igazi.
Selike lazama yini ukukhuluma labo obaba uMtshana Khumalo?
Obaba uMtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunge yinkosi. Kakukho ongathi hayi uMtshana kathesi ngingakhuluma lakho laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uye ngicelela umlilo okozibayo. So kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mtshana kungalula kumbeni ukukhulume Mbira kumbeni ukukhulume Virginia Mabhiza kumbeni amongst kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe ngoba yi-project yama-individuals kuthunywe nje izinduna ngoba zingezakithi kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna yi-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu uMabhiza uThabane Mpofu nabalutshwane nje.
Umnumzana Mbuso Ophuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu wexoxa ecingweni lontukameni Nkomo we-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Linjani mthwakazi omuhle? Hhayi, sizwile ingxoxompikiswano kababa lo i-EFF ezama ukuphikisa kodwa ephikisa iqiniso nje elikhanyele. IZimbabwe yaqunywa kudala mdala, shota nje komngcele wonalo esesiwukhalela ukuthi nga ungaba khona ngoba vele iZimbabwe kudala yaqunywa. Ukuze ethole umsebenzi ufanele ukukhulumisa ishona obilishona. Ukuze elatshwe esibhedlela ngcono ufanele ukukhulumisa ishona olishona. Ukuze umntwana afunde kahle ethole nebhilosizo lwe-government ufanele ulishona ungabalindebele kumbe ube litonga kumbe ube linambiya kumbe ube likhalanga lamanye eminye imihlobo awuphumeleli. So into nje ayikhalelayo kumbe into nje ayikhuluma isithi umngcela kusontenhle Afrika uzama ukuthini ngoba nje vele umngcele nje ungasisiza thina sesidiniwe ngokubandlululwa i-government yaseZimbabwe. Ayikho into esiyibona, ayikho into esiyidobhayo thina, yonke into nje wele emashoneni. So kungcono nje sibe lo mngcele njalo angawarisheki yena ukuthi mangabe thina kusiba lo mngcele imithwakazi siba yodwa kubuya bani noma uQueen engabuya ezilongo sithole ukuphila kahle ku-right.
Yes, bingelele enkundleni Studio 7. Hayi, samuzwa Innocent Ndivani. Innocent Ndivani udlala nge-EFF kaMalema. Innocent Ndivani bacabanga ukuthi isitayela sabo asisazi. Siyasazi, siyakwazi ukuthi uthunywe ngubani. Uma ungabukisisa kahle abantu abaningi abaqhamuka lapha bethi bengama-opposition party kuyabe kuvele kuzodlalwa ngabantu. Ikubona manje lokho labo Monzora kona ngale la esebibhashi seligcwala umoya ngoba uMonzora labana abantu abasebenzela izano kudala iningi labo abantu abaningi abahlala bezenza ama-opposition party basebenzela izano yilo uhluphe sabalalo. Angazi ukuthi ngempela sizaze sibe le-opposition nini efuna ukukhulula abantu baseZimbabwe, yikho lapho esilohlupho khona.
Studio 7 linjani? Studio 7 sithanda kubonga ngezindaba elisilethela zona. Ngithanda ukudlulisa lokhu Studio 7 kune-HBC lena in short abayithi heritage based curriculum esifundiswa ezikolo ze primary le secondary esizweni sikaMphakazi. Angazi ukuthi lento lena efundisa abantwana bethu iqhamukaphi ngobona uhulumende uthi yena akaka approve lutho kodwa into emangazayo ukuthi abantwana sebefundiswa lezi zinto lezi ezesishona nezigcwele izinto zesishona ezingekho abantu besintini abane input kuzo kuyamangaza ukuthi uhulumende uminister of education yini ayalayo yena esetshele amatichara akhe ukuthi abantwana bafundiswe izinto zesishona ezingasizo zakomphakazi kuzususizi lokho okwenziwa nguhulumeni the minister of education yakhe ngokuqhubekisa i-1979 grand plan ayenzayo kwamphakazi
labo ngabanye babalaleli besitudio 7 besipha imbono yabo lingakhohlwa i-live talk iyalandela kwisikhathana esilandelayo hayi ke izulukandaba isikhathi sesidliwe ngumangoyo olivalisayo ngumthembo osithembayo okapes dube okay.